Bonke laba bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kuthiwa inyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kufuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo, ngoba bonke abantu bangikhona iningi labo bathi sebebuyele ekhaya, okutshela ukuthi vele ngabantu oda behlezi bekuzano. Uma singakhanyela, uma kungamaqembu ebhora, kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos. EyiDynamos enhliziyweni kuvuke nje idimoni leDynamos livukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithi usebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Luya Losondela, ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi, ubona iMDC ikakhulu le ekathamisa eyiyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile?
Amathuba okuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ingavuka, kodwa osokudingakala kakhulu yikubana ongumongameli wabo itshengise ubukhokheli, ngoba umengasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi, kukhona okuthiwo kakhulu ngomamotivios. Umbuzo yikuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngokwe briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma beshisa ukubusa abantu, beziphathe njengenkokheli, behloniphe ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka lingavuka ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi bekhonale, kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele, kabanikeze ubukhokheli obuqotho.